VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi yinto enzileyileyiziphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Ngayikhona kwi-weekend sekuya bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa ibhekile. Ayikho intinde into engayizwani ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF abaxotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impilo enkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mtasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanu PF kumele babuyele ebandleni. Inkokeli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. UGumbo loMtasa baxotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe loGumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi yinto enzileyileyiliphile. Kade hayi, kadisayiqede khona ngale labadala benu. Lingaqeda lisifile ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazathini bathi bona bazayifaka indaba yangkhona epolitibiro. So simelele ukuthi sizwe ukuthi bazathini.
Manje umongameli uMnangagwa selike lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Azange sikhulumisane. Sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa yazi uyabe kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi singakhulumelani. So asingakhulumelani.
Manje nxa lingaya kuZanu PF, ibandla lenu ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi, so kazazi ukuthi izinto zime njani. So simele ukuthi basigqekezele ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esiza decide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So mele sime sibone ukuthi sibathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So china lomta sa 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 china hai china katesi gazifunu ubugo keli into de ina sifunu kuti kube nabafana abancane yiwa baza ayekufutwa babe phambili bakhokhele sina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izo zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo bona abantu abafana izazikhumbula ukuthi bangazikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle date kaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hhayi ngawumanga kuhle.
Alo ke ngumnumzana Rugare Kumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyake enye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyake enye, ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Yho, baningi okumangalisayo. Hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiyuteacher by profession, I'm a sports scientist, I'm a political activist, I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituents as an independent, ngingena ngizimele kanye la party engingena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungenze ngangena ngi-independent, one, into engingazivela kakhulu ngamaphathi. Abantu abangena ngamaphathi basuke basebenzisa amabhaji amaphathi ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano, bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini, bemelele ukuthi bona njengoba bendeniswe ngamaphathi bazaphinduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngime ngi-one, njengobana sengikhathi ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo futhi mina kweyami i-team, team Mzaca. Kangazishona, kangazingenele, kangazi ZANU-PF, kangazi MTC. I know ngazi osisi labo bhuti labo baba labo khulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokukhankasa lokungena independent ngifuna ukuba ngubaba oyilida yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kade sinje sine ngadi esivinda phela ngadi ye-MTC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba u-MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunjenje ingadi yena esilayo thina eBlue South ingadi iyadonethwa idona kwathiwa ngiyabafelokazi nalaba abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana lendoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho anxa ngidinga abafelokwazi kangidingi bafelokwazi abe-team zaca kuphela or abezanu mbaka-NDC ngidinga omama bethu abangabafelokazi kumbe obaba abangabafelwa yikho engikwenzayo.
Awungitsheleke Josphat, ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa?
Lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akulangqungquthela kuma-elections abuyayo, akulangqungquthela, sonke siyalingana. Of course angilayo imali leli abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo, angilayo imali okunje ukuthi kade singangikhona lapha ngike sifise lokucela kwabanye abaphetshiya kumbe abangakuthi bangingenelisele bangincedise njengokuthi bebone ngivezela abantu bangagugla ibizo lami Josphat Ntsatsankulu kube into engivezela abantu ukuthi ngivezela ngokwami okwesikhwameni sami. So lolu khetho siya kilo kakula muntu engqungquthela, sonke siyalingana. Kade singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babanga izikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngathi ihafu yabantu abarejistileyo. Lokho ukuthi MDC Zanu PF Zaphu MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty abasafisi ukuthi into yiparty njalo abantu bakhathele bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathe sakula into engayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izanisa 5 kumbe kathi wonke kathe sinje kuzaba udogo omile tobha lapha kumepepe lapha. What I can say, these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe. Ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okuliwa ngayo. I-MDC yayiwina ngokwathi okwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi zanu-P F abayezengabe zanu-P F bebelophuza nakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotile ama-independent or amanye amaphathi amancane asasungula abangabona ama-problems abo bazavotela.
Hayi, ngiyabonga Josphat, isikhathi yiso sesiphelile kodwa siza kuqhubekela phambili ngalingxoxo ngevikezayo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Josphat Mzaka Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla Chaka Zomuhle, masibane ngevekezayo, Oliver Lelisayo, nguMike Hobe Lilale.
Siyabonga Mike, lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silo ntungameli inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu sikhangele ukuvuka kwakhe. Ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu. Singakhangela uLuke chapter 24 verse 1. Ithi yona kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa bafika elikeni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni. Kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi sebedidakile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo basiwe sithi nxa kuqhubekela phambili babalibuza ukuthi sidingani ophilayo kwabafileyo ngasekho usevukile. Kutho ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukaJesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu. Okokuqala, siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, omama bakaJesu, omama babencedisa behamba layo uJesu, laba abahamba ethuneni lakhe base belahlekelwe lithemba. Kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselelile. efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebatshele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu oPita labanye basebebuyelile ukuyagona inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlili ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestament endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovusa kwabafileyo, babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela kodwa kwathi kusenzakala izinto, bembone bethelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bacabanga ukuthi asokuphelile, kanti ithemba lalilokhu likhona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sefile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayesinike yona isifile, abanye njalo bakuhlelwe zimuli, imuli yakho isidilikile, ufika esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi ha konke sokuphelile. Kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze ziphile njalo. Sinakhangela lapha kule ndaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho okukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunyiwe ukuthi hayi uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lena liyana elamvusayo kwabafileyo uJesu waphila njalo.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi ngithi siphelile empilweni, siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avusele lithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo. Lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuke aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanisa ukukholisa-ke leli khefu ele-Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Sigcina masiko
wethu,
ongakusenziwe
mani,
kakhela ubaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhlanje ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugulawundi.
Yazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangangi sasisebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami bebulawa yigugulawundi, abantu abomi. So if kwakuyukuthi bona izaphu yayizezikhali, kwakuyo izaphu yayizezikhali kwakungase zakhamizi kwakezikhali. Wayebona bengajwanga namasoshizitha balwa nezakhamizi. Yabona, so thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona bengayiphoselani, ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi benzani ngayo, ngoba nginje mina isongo engisebenzisayo kawusone sami. Yesibona, esami isongo ngesakondeleni, kodwa ke sisonge sesithuphena kusone sami, sithupheni balitha yinabazane yenza kuntu abaza bambatheka endlini singathathi bhesi, babulawa umuntu ndabhekile, babantu abekhulumile engalizwayo. Yabona,
wawunganani khonapho?
Wawunganani kona?
Ngangibe 9-10 years kona lapho. Ngangu 85. Mm. Yeah, ngangathatha ibhedi. Kuthe sekumele ngithathe ibhedi, ngaze ngathatha ibhedi umama omncane wami wakoNcube. So esithupheni ngincube. Bathi mina ngiwakwendebele.
Mm.
Uyabona. Ngenza ukuthi abazali bami bathela ngibabhekile endlini. No death certificate, no what. Manje this year ngenza 43 years. Leyo ndaba ngalokho yiphozi. Ngithi ukuthi indaba nale ngabe into eyenzekela emashonini. Ngabe abantu bakhona abazange bakabele. Kwasheba ngezinye indlela. Mhlawumbe. But because ngoba yithi abantu bakwaMthwakazi. Kufana lezinye kanje ezilahlekile.
So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende kwalapho. Bathini ngodaba lwakho ukuthi awulale sithupha awulani. Njalo umgabe lokho ekhulume sithi. Udaba lolu lwenziwa ngamaNdebele lezaphu.
Mina. Isithupha ngigcine ngiyithatha ngesongo sakoNcube esingaso sami. No, izaphu mina kanjani ngibona umama ethala izaphu. Anzange ngibona umama ethisele endlini izaphu. Umama wathisele endlini ndikwaba yi-go-ground. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhwana kwahle kwahlala kuzinceba kini ukuthi umuntu okhuluma isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona mabeloku beyiphosela nakunje ngoba ngathi bona bayakhompasetha abantu abalokuzelayo kodwa mina ngeke bavuse abazali bami emangcwabeni.
BabaNdebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, ndiyazi ukuthi mina ngokwami ukuthi ngivele kahle mina ngokubona kwami sabangilele kakudala. Ukuhlela kwabo i-ground babezele besiqonde ukuthi aso bantu. Ngabe nje ibizele la sihlukanisa bazibonela kuthina sayika samanyeza ithi zapholisa nasodwa zabona ukuthi senza njani. Ngoba vele mase okusahlangene kanje umsingo bakangeke kuphele. Ngoba vele yonke into saphethwe yubo. Kanti uma ngasifika ngithi ngiyakwela something ema-ofisini e-government. Kumbe ngithi ngiye-border, i-bedbridge, kumbe ngithi ngiye-plan, ngithola umuntu okhuluma isona. Kuvusa kini amanxeba nalana khona. Ezikolo zethu emakhaya, betholotho, nyamendlovu, kuphi, ngizathola ukuthi ibika nami ugulisa ngifitha weshona. Konkhana kuvusa amanxeba futhi, uyabona.
Aha.
Amanxeba awapheli.
Amanxeba anjalo angapholiswa njani, BabaNdebele?
Hayi, lokhona kunzima, ngazi nje ngathi xa kuyedlula kubafundisi. Ngoba mhlawumbe bakwazi ukudiduza umuntu ofelweyo. Hayi khona umuntu wezami kimi abuye ezokhuluma nami. Ya. Mhlawumbe ngambidike bafundisini namajaji mhlawumbe aretayayo angasoze thathe hlangothi mhlawumbe angathuka amanxeba. Ngoba namanje mangibheka isithuba sami ngebhethi yami. Mina ngiqale ukusebenza ngibe 14 years because ngoba ngihlubekile nje esikolweni. Lo muntu owaze wangigcina wangeke aze athi angiphukuza. Abuyangifundisa angenzele konke. Ngiqale ukusebenza ngibe 14 years. Angifundanga. Isinto impilo yami vele ibuhlungu namanje.
Unxa sigangela udaba lolu, singathi ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra lakho?
Ubaba, kusho ukuthi njengoba ngangimntu wayemncane, so into yakhona, ubaba wayehambile wayezihambile ekutheni, wasala umama. So baba kuthethe kubuyile ngale, kusho ukuthi wayeuthini ngathi kahle kahle wayebuzipha. Ngoba uthethe kubuyile laphana ekhaya, ngazi into babevele bekuzaphu, uyabona. So kuthe ngeyiday sasiye esikolweni. Bafika bona mamabhereda abomvu. Bathi ngisathi ngihlele ukuya esikolweni nje kwakunomunye intombazana ayihlala khonapho ngikhaya igcine umama. Mina ngangingabulali, ngabona sebetshaya umama, uyabona. Ngangingaze mboneni uba besakumanisani. Kodwa ngabona umama etshaya ubaba engekho. Bazobuya, hayi sahamba thina saya esikolweni, phela zange sifunde kahle. Sema siyabuya intambama zele esikolweni, sathola umama engekho. Ma esiyabuya wabuya ntambama ngabo 60 wathi kade bemele ukuthi bayobulawa bonke bebaningi so wathi mele ukusebenze uhlambulo lodwa bagcisile nge-one bullet bonke kube iphuma izobathatha ibasekuphi iyebagcibela one ndawo izakhamizi zonke so iphuma kuyangazi kuyaba le phantari so kwagcina sekuthahambani sizalibiza futhi isetho kunjalo kwazobuya kengelinye ilanga ngangikhona kwi-weekend sekuya bathatha umama nobaba bababulala bafaka endlini babashisa iphelile ayikho into into engayizwayo iphelile.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
bayawagcina masbenziwe mandu.
Siyabonga Gibbs Dube obesipha-ke uhlelo lapho lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
amaqembu athele bulawa Chiefs nele Cape United anqobe wakuqala selokhu uqale imidlalo yalonyaka nje ngoba yabe ngijike lokubhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale edlale namhla. Iqembu lebulawa Chiefs lichayele chapungu nge-1 kanye enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo nguGracious Mleya. Sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Ngasesikolweni iHarare iqembu leCape United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanye njalo lihlohleleyo nguSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela itsho ukuba omabili lawa maqembu asele mikhlomulo eyisithupha iqembu ngalinye. Umqeqetshi omngenise iqembu lebulawayo Chiefs kusigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho okwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Yabo umdlalo onzima kodwa sizamile ukuma lathi njengamadoda kufanele ukuzithemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni, kwenza ukuthi ungayenzi okuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kusigaba se-PSL iqembu le-Rentals leliyada abe ngujikile obhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawayo City ngaseMandaba. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZBC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizemukelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChicken Inn lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve. Kuthi iqembu leNicroot lizadlala leNgezi Platinum enkundleni yeAscord. Ni mele Studio 7 ngobula wayo ni Joseph Njanji.
Mukaula chipuba itendi esimuti masula zibenchi topoti tinagumana kwa WhatsApp ndikati tinagumana kwa WhatsApp ndimamunayo tinagumana kwa WhatsApp ndipamboa tinagumana kwa WhatsApp ndimaiwa tinagumana kwa WhatsApp. Tinagumana kwa WhatsApp. Areke anene, chabwela jipine, ulo, chidwale jipine, mawa jipita kujipata. Inendi makukoda, nilipe na zonchito, kutisi na kuwone, niwe wangajale. Zanga ndizako, ea telomane, tiene mumpamba, nipempe nipupata. Tinagumana kwa WhatsApp. Tinagumana kwa WhatsApp ndimamunayo tinagumana kwa WhatsApp ndipamboa tinagumana kwa WhatsApp ndimaiwa tinagumana kwa WhatsApp sisi tikuza tinagumana kwa WhatsApp olo mundi seke olo mundi nyoze kana data pesa pa group WhatsApp kompaba lina shankandeka andilo layeka kana lika basti kano lika fiansi sandilo njeze baby susa disia mpanga na kale zili benchito tinagumana pa WhatsApp di antiwa tinagumana pa WhatsApp di agazi anga tinagumana pa WhatsApp di amuna anga tinagumana pa WhatsApp di tatiwa tinagumana pa WhatsApp Mamiwa tinagumana kwa WhatsApp. Ikagani batapo ndi mangonga bobo ndi ndigu masobo kunganga kumashubu jambula mapole tumizila na zitu ma WhatsApp call ine kunti mazi ndi balo la kuchezera olo kukutizira.
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe, Hello Young Sam, amajaha amabili adabuka phetsheya kukamfula uZambezi eZambia. Ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp. Liyazi ke ivela kungoma ngathi mina balingisela ingoma uMdaratsha uya esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Oye isikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe, uMnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asihlanganeni ekuseni ngo-past 6.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Thank you.